Chris Gandhi, nih nahu tu isin depele.
So ku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 kwenkwezi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asingeke sibathembe babu Gandhi. Asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi konke lokho abakwenzayo kunqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 harmonized general elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo, lokhu akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza, kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi la magama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi, lapha kade beyogcoba khona inkosi yamaNgisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba, kodwa esikwaziwe ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi lawo ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuyabukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse sengendle ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke uma ufuna ubudlelwano bethu bubuyele kokujwayelekile kufanele ukhetho lube ngolukhululekile kungabi nezihibi lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye engabe lamagama ewakhipha ngalezo uluma babenazo ezama ukuqinisekisa kodwa ke njengabantu bezimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona iqembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka ayisilo qembu ongalethemba sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini besebenzisa amasosha besebenzisa amaphoyisa besebenzisa zonke izintambo ze security yelizwe so ke hayi asingeke sibathembe babugandi asitheni sibe ngoTomas sizakholwa ngokubona
kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambileni kokhetho ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka
ngokwami ukubona babugandi ukhetho lolu luzafana nolunye osolwedlulile ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yona le edlulileyo kwandulela lona lolukhetho indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka esibone kubotshwa ngayo ama-politician ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo akusithembisi ukuthi lolukhetho luzahluka njalo akusiphi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama elections akenzeka ngaphambili futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo ngibona ungathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PF iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli Chamisa iTCC indlela ongathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula siyakwazike ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla leCCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkolo
Asambeni madoda siyovota
Ibandla leCCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimoto ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa ngumnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silomthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe ukuaccessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ePhalamenti baba Mafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
IPhalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla ibandla le-CCC okwamanje lilama-members angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani kufanana le nje ekhonkotha indlovu, indlovu yabe kuyizikhambela. Enye injiza khonkrithi inyanga, inyanga yabe kuyizikhambela. Siyazama kodwa khathesi asila mandla okuthi singayenzani eParliament. Singakhuluma kungabi le tshukuntshu. Njalo sibona ngani kungabe iParliament le yaphangisa ukudissolve kube lama-election. Lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza eliqhatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela lifa labantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende, it's not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilomthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Mbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair, i-CCC abantu sibazayifaka. Ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le accountability.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Jaramba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kuma ward atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council. Abeqansile kakhulu kulalo kwabakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela ukuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngoba wensuku ezithile ezimbili ezintathu. Abanye kwedlula khonapho. Kodwa bathi bona bakusuthi kanti kungani ama-bills leqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi lokukhona ndi i-billing system eBulawayo City Council kathesi. Ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi kubana bangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokhu. Lamanye ama-bills siwaveza sibule egcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bayakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi yokuthi Polo othethwe libhili yakhe njalo phonga uyabhadala engazange adingisise kucouncil kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali okungafakani ngabazibhadala esilethemba lokuthi icouncil ufanele kulungiselwe ngoba sesezabatshela ngakho. Kodwa ukuthi ama-bills anjalo abuye ebantwini liqiniso sibili ukuthi i-billing system ufanele ucouncil ayinanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha, ikwehluleka umsebenzi kukamunicipala na?
Well, kulezigaba ezimbili. Eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale. Kodwa kuyabe kulesizathu yathola abantu abaningi bahlala endlini bebaningi. Kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe sibalalo ukuthi nxa abantu besebenzisa amanzi bebaningi kube lekhiso tasebenzile kudingakala kuba lamamitha abenjalo abantu ofanele babhadale kodwa ukukhathazayo la mapills asuka qanze abandla nqase besiya ku council bathola la mapills aqanze kakhulu ende bese kutunazele ukuthi kule mistake yenza le yokuhluba khona sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi lekhiso le billing system ye council abantu bese phepho behlale besebekhonona bengela qiniso ukuthi amapills abathola kwami ngamapills aqondileyo yini so iluhlu besilalo kodwa i council isikhathi esinesi sizaxoxisana kodwa njenge council ezakhamize ebhupra ukukhona ukuba kunanzele bakulungisa endama amapills wathwale bahambe bewalungisa so bese kujoye ukuthi e billing system ye council isafuna silukunanzelelwa iqondiswa igalisa ngale muva okanye ama high sibama ningi lanxa ngathi nje ngathi ayehla kodwa aloke siba khona so esithi council ayiwabambele laphi size sithi ukuthi engcenye amapills angaye bantwini i council ngayiyawa khangela amabhili wonke ukuthi le yabe ikhangela imali ephezulu engathi aqwe bayawasola bahle babambe bangathumele bantwini bathumele beyase beqinisa ukuthi sebayakorrectile kumbe sebeqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so yikho kuqate kulokuthi ama mistakes angabe bonakala sefike ebantwini kokukhathazayo khonoko so ke yosekhuma yesithi council ukuthi ayiki amabhizi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njengeyizisebenza khanzi wakhangele sihambe through zibondi le ingabe ile nsolo bakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayoqondise beyangakuhambisa amabhizi ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo leZibra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bathandekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke otonkamele osithandekile ogila sayidi udube nababani abanye nje engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandelo kankulunkulu. Ngiyabonga mani ukuthi izwile sekunomzamo obakhona la eSouth Africa bekhulumela isizwe sakamthwakazi, bekhulumela isizwe sasemandebeleni, bekhulumela isizwe sikamzikikazi ukuthi siyahlupheka nje eZimbabwe phinde nangapha futhi emzansi nakho kasiphatheki kahle siyahlukunyezwa futhi. Kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele bababhekelele kwinto enhle kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga basakazi, ngiyabonga, ngiyabonga ubabumoya ngokuthi bakucabangeleyo nto leyo babe ney'nkulumiswano ezinjalo. Bese ngincusa futhi ukuthi asibambaneni, asibambaneni mathipheleleni bezewolo, asibambaneni senzele into eyi-one. Ngiyabona uma singabambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume linyathele insipho lishelele. Okhulumayo ngikholeni isizwe esizukulwane sakwamazwi insakadube esedlula ngikhuluma ngayo eMpumalanga kuyasisasa Afrika. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7. Siyabonga kakhulu, sibonga izinhlelo lisipha zona. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Kusezimbabwe kuphela ozobona umuntu ofanele ebe yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupu omunye ongu-presidential candidate wenye iparty ecourt. Laba ngabantu nje abazehlulekele ukumobilize abantu. Yebo kambe i-delimitation report ayikho nhle, kodwa bona into yokuthi election bafuna izani ihlale embusweni kuze kube nini. Umonzoro uyakubona ukuthi sekuphelile ngayo ngoba uhlulekile, uhlulekile ukumobilize abantu. Ngitsho nama-candidates wehluleka just ukufilter amakhadidate singasabali la mazero ozohamba ewathole.
Studio 7, Studio 7, linjani kodwa, linjani kodwa abasakazi abahle. Hayi, ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kuthiwa i-MRP ikhuluma ngokuthi amashona. Nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukukhuphileka inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona. Uma sithi amashona siyawaza isiwo wonke amashona ale ngqondo embi. I-system yeZimbabwe isapota amashona. Kuyafana lakhona laphana kuqala izanu PF lwelizi uzibuse. Sasithi silwisana lamakhiwa. Hayi, ngasamakhiwa wonke sasilwisana lawo. Amanye amakhiwa asincedisa siye sithole independence yethu. Kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa. Babesincedisa kunjalo ngoba i-system yakhona yayisekhenda amakhiwa la ekwazi engumkhiwa ukuthi i-system le isekhenda thini, kodwa kwakungamgwadisi. Waye amashona uma sebeyenza i-system yabe sekhenda bona, uma sesithi amashona yiwa wrongo kube sokuthiwa silobandlululo. Yikuzenzisa lokho, yikuzenzisa. Bakhona abakuncengayo kumbe kuzani PF abatsho njalo. Siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo, but i-system yiyo esekhenda amashona. Siyazi silobuhlobo lamashona, lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona, kodwa lokho akungiki manhlono ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokho. Kodwa amaNdebele la kwata sisithi siyenzisa i-tribalism bayazenzisa.
Molweni, 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 molweni esitudo VO Ndebele, molweni esitudo, molweni esitudo, umhle umsebenzini wenzayo ukusiphathela indaba zasezim. Sinimamele silapha eSouth Africa ke thina, sisilapha e-Eastern Cape. Sinimamele sihamba nani, I wish izim ingakhululeka ka kube kuhle. Siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-NG Mgadeni, inkosi ekhaya e-Eastern Cape. Ndim umXhosa, ndingumXhosa, ndithetha isiXhosa kodwa ndihamba nani.
Eli njani basakazi labalaleli lonke. Uyazi ukuthi kwesisikhathi sengizwa abantu abaningi laba ku-Studio 7 bathi yey i-tribalist akayifuneki. Uyazi ukuthi asikhulume abantu abageke e-South Africa, asikhulume abantu abasemazweni ophonga ukukhuluma nje kuphi into ngayiboniyo. Thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abaseZimbabwe lapha, abasemathebuleni la, abasemashonaleni. Yazi uma umuntu osemathebuleni uhlala phansi ukhangele isimo esilaphana eZimbabwe ukuthi uhamba kanjani. Mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa ngumuntu wasemathebuleni ingakhankasa eHarare. Ngiyala lokumtshabe ngamtshaya lo muntu, ngiyala. So umuntu uyethebhalisi kona bombani ngoba aye eHarare wonke avunywe ukuthi ezokhampeni emathebuleni. Uchamisa siyamvumela, umnankakho uyavunyelwa, omuzwe labo bavunyelwa. Kahamba umqondisi kwaphana ma ethi ya campaign emashonaleni ngibona ukuthi abaye bemenzeni kumbe any party yesibangelizwe ubona bengayi khona le mathi emashonaleni lube bethi ba national party kodwa akulanto abazayithula khona emashonaleni. Ah madodi, madodi, i-tribalist akula tribalist emathi, i-tribalist kona emashonaleni ngapha kile kona tribalist.
Studio 7, Studio 7, ndivuka njani, ndivuka njani sihlobo, ndivuka njani bangane ngezindawo ngezindawo. Hayi, ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi, amen. Eish, bantu bakithi, bantu bakithi, bathakwaza bahle, bathwakaza bahle. Ah, kulabanye bakithi abalokhu bengazi ukuthi umthwakazi kuyini. Kulo jaha lapha ngidlalela i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane. Awu bakithi jayele banzi. Hayi, usesebunyameni jayele banzi. Akuzame ukuthi ujoine imthwakazi. Phose ungalungelwa. Ende bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa yawa ukazi lutho. Joina umthokazi kusesemasinyane jayele banzi. Ye hayi, ngiyabonga. Vuka mthokazi, vuka. Abantu ngobani? Abantu yithi, yithi abantu qobo phambili nge-MRP. Ngiyabonga nguzikode khona lekwelaseBotswana. Amen.
Umshelele, umshelele. Hayi, asihlaziyeni madoda, asihlaziyeni. Abantu basithathaphi isibindi singaka sokuthatha ilizwe befake esikhwameni belenze labo bebodwa. Now into nje ngizama ukuthi siyikhulume lapha madoda, abantu bakithi labo mama nabantwana konke. Ye, mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyi-1. Kanti vele ilizwe leliyana ngeliyabo bani? Kanti amashona lamaNdebele babe bangani? Ngegugu rawundi babe bangani? It's not true. In brief, izanu yayifuna ukwenza ukwenza i-one party state. Isazi ukuthi kulezaphu, izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo. So akula Joshua Nkomo othengisayo, uJoshua Nkomo was a national leader. Now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho, mina ngangiphakathi kwakho Nyakwazi. Njalo ungangibuzi ukuthi why ngisegoli, isegoli ngabalekela izani 1986 befuna ukungibulala because mina ngini ngiyizaphu, I'm opposing izani. So impi ekwakuliwa laphana ngegugurawundi kwaba igorele Masimba Ebanu, that was 1980. Ngekwabuya ke kwaba igorele legugurawundi ngo-1982 babedinga amagama amalokuze nakhona. So ke igugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu, ngoba izaphu injani, izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula izani. So into engiyitshoyo ukuthi please we mustn't fight the tribal, asilweni lento ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe, izani PF. Not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amandebela amashona, this is the unfound impi ezaliwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena ma usuyalanda indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi uthiwa athathe inkomo zamashona, mina ngangekho angizangakubona lokho. So we mustn't fight tribal, let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni izani kuphela. Lokho okuningi mina angibona is an unfounded story akuyindawo. Thank you very much. Bye bye. Chico anibusiso, siyabonga.
Yeah, Studio 7, Studio 7. Ithona njani Studio 7? Hayi thina siyathola Studio 7. Kanti ngizele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Kanti laba abantu bona laba abatshontsha imali bona uhulumeni omnangakwa lapha babangelwa yini? Baboshwa obani bona? Baboshwa obani? Umthetho na kumele uphela ungakhethi. Ma umuntu ehona uvele umshaye kanjalo. Kusebenza ingalo umthetho. Hayi ukuthi uthiwa bona bazoloku bebopha abanye bona beshiya ngaphandle. Nawo banecala bayatshontsha ibhola.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, idale lejuri lesigaba seNew York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli wele Melika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi Jean Carroll. Ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million. Okunengi ngodaba lolu asiluzweni kwingxoxo esenze lomnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sibe sisesidi sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khona khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwano mama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yiko ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu kakhulu ukuthi ngikubona lapha uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikitsheni lapha. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho ke akangimangali nxa ngisizwa kuthiwa sokumele ukuthi ambhadale lwano mama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba wokuthi ancindise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncindisa. Hayi ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi loba mina ngangena lapha ku Main Street mfike ndubula umuntu awele phansi afe. Ah ngiyabeloke ngilabo futhi abantu bambona ba. Abasozi babona ukuthi ndubula umuntu lapha. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le indaba mbona ngathi indaba encane kubo. Babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupa nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le yokusithi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqhakathekileyo isecret information leyana mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazone ezezintaka lapho mbona ngathi enxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama ngu Chris Gande, sidibane njalo.